la mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sivingelela mibazalwana abathembekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wephasika angazi-ke ukuthi le phasika lalo nyaka lethu lenjani kuwe yebo kambe abanye bokuthi iphasika liyini abaqedisisi kodwa kungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iphasika liyini ake sizwe-ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo sizalithola encwadini yokuloba kombangeli uLuka ichapter 24 sahluko samashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlukwana esithi ukuzibonakalisa kukajesu kubafundi bonke ivesi lamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kimi na ukuthula makube kimi na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo sephasika sokubethelwa lokuvuka kukajesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabe yenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo ekubunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi-ke laba ababesaxoxa ngabafundi bakajesu laba ababexoxa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usehla usiya phansi uzafica ukuthi yilapho-ke ujesu acina esebagcingisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lowo owayebethelwe esiphambaneni kodwa ayisikho-ke engifuna ukuthi sikunanzeleli lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kuningi esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lana lo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa-ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele ziyinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxabana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana iminqoqo zabo kazakhi ngezokuxabana kulapho-ke kunjalo-ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho ujesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthula makube kimi na imindeni obaba labomama labantwana labomakhelwane lezihlobo labangane badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxokozela emndenini okungakhulunywa ngazo kodwa esikukhulekela ukuthi kakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle lojesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa ujesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kimi na lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kimi na sikhulekeni babathixo asicele okuningi namhlanje sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu amen
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkomo